abantu balahlela amagabha otshwala lobo okuthiwa kuthiwa ishipata imunu sokungcolile, awuhlanzekanga, amaphepha amafruzeni konke kugcwele, amajigizi awukhanyeleki, kungcolile sibili. Ufuna lokuzeni ikhampeni ezwayo sikuthi khona abantu basukume bambani bayiklini idolobho lakho. Umlando wethu sonke ukuthi siklini idolobho lethu, kodwa abantu engibabona bengathi bayaphatheka kakhulu ngabantu be-ema.
Bakwenza bebodwa kumbe bancedisana lezakhamisi?
Bazama ukuthi bancedisane labahlali bendawo khonapho ukuthi babakhuthaze ukuthi kona kwenziwe okuyikhampeni like cela ilokhu zena abantu ukuthi baphiwe amaglovisi, babuthe bafundise ukuthi kona izili zihlale ebhini njalo njalo. Kukhanya indawo zonke vele ingcekeza sibhahile.
Ungathi ingcekeza eselubhane ibangelwa kuyini ikakhulu?
Mhlawumbe imoto ezidlulayo khona phana baphunga uphosela phandle. Imoto ezidlulayo nje ngibona yizo ezingabe zibangela ukuthi khona kungcole kangako. La mashopu, amashopu abasalandeli iziqondiso zokuthi khona ilitha ilahlelwe endaweni ezifaneleyo.
Ubona kuqondela ukuthi kube la maphepha emabhasini le mchoveni yokuthi abantu belahlele
la khona phela ubhane? Abanye babephosela izilokhu zeni izibi ngamawindi. Kathe ngibona kuqondile ukuthi khona izibi kube le dustbin emo ebhasini kumbe ikakhulu ma-public transport. Omunicipala i-council yokumele iphatheke kwenzeni lokho, iqhasha abantu okumele bakline idolobho.
Kodwa wena-ke ungaphatheka?
Ye, ngingaphatheka lami nxa kusenza. Ngingakhuthaza bonke abantu ukuthi baphatheke.